So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 9 kuNhlolanja 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi esukusela ngo-1981.
Umongameli Mnangagwa gcwalise izikhala ezithiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo.
Liyatshengisela-ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa-ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo.
Ibandla le-ZANU-PF lisolwa ngabaningi ngokwenza umhlangano walo we-Politburo khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Ukuthoniswa kwecala lokutshotshozela uDlakela eletheswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha 106 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,658. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,339. Inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labalahlekelwa zimpilo kulezi nsuku liyehla nxa kuqathaniswa lakumaviki edluleyo. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezintathu 3.6 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 95,142. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 106 million, njalo wabulala abangu 2.3 million, ngokutsho kweJohns Hopkins University. Umongameli Emasoni Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wazise izolo ukuthi obe ngumeli wakuleli kumanyano we-United Nations umnumzana Frederick Shaba usengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe okuyisikhundla esithiywe ngumnumzana Sibusiso Moyo. UShaba wake watholakala elecala kudaba lwenkohlakalo yokuthengiswa kwezimota iziphathamandla zikahulumente iWillowgate scandal ngomnyaka ka-1988. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalolunye, kodwa kazange apike ngoba umongameli Robert Mugabe waphanga wamxolela. Ongene kusikhundla sogatsha lwezokuhambisa olwe-transport sona esithiywe ngumnumzana Joel Matiza ngumnumzana Felix Tapiwa Mona ongumeli weChikomba Central edale lephalamende. Omela iChimanimani West kudale linye unkosikazi nokuthula Matsikenyere usengumphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seManicaland. isikhundla lesi sithiwe ngunkosikazi Ellen Gwaradzimba. Owake waba intatheli zindaba njalo engumeli wemakonde ePhalamende umnumzana Kindness Paradza yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko okuyisikhundla esachiywa ngumnumzana Energy Motodi ezexotshwe ngumnangakwa. Umeli weBait Bridge ePhalamende unkosikazi Ruth Mavunga Maboyi yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Mike Madiro omela iMtare North yedale lePhalamende ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lweTransport. Ukukhethwa kwabantu laba kwamukelwe ngemibono etshiyeneyo, abanye bekuncoma kodwa abanye besithi akula nguquko abazalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magunya.
Indikimba yendaba mayingabise ukuthini into yenziwe ngupresident iqondile kumbe kayiqondanga, ngoba nxa silandela iconstitution yeZimbabwe iqondile indlela kwenze ngayo. Kodwa ke iproblem esuke ibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona ikakhulu ngomnumzana uShaba Shaba. Ndiqinisa lokuthi abaningi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi se-Willowville scandal. Abanye njalo into eza simkhumbule kakhulu uShaba yokuthi umdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugurawundisti. Ngomunye wabantu abayibona ababemgqoka kwekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sitshabalale. Ngaleso sizathu ngiqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi i-appointment kaFredrick Shaba kabayemukeli. And ngaphezu kwakho konke isikhundla akade sikuthiwa ngumuntu phose esidentifya laye njengomuntu wakithi, kodwa ke sesisiyaphiwa uFredrick Shaba. Sokuthi nga kuthiwa lapho kuphume khona usibusiso bambe badinga uThemba bakhambe badinga uJizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hayi ukhona omnye wakithi omregresileyo. Yikho lapho embona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sisikhangela ukuthi kambe uFredrick Shaba isikhundla sonesi usilungele yini, engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi isikhundla usilungele uFredrick Shaba, sesikhangela nge-experience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathi ntambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Paradza wayintatheli zindaba. Ubona ungani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kanti yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Paradza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi ngiceke ukuthi ngabantu bezano. Ngakho ke ngalelo ulelungelo lokuthi umnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Paradza ngumuntu ovele ongumember of parliament. Nxa eyimember of parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani eparliament, upresident ulelungelo lokuthi angamkhetha ukuthi amenze uminista. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo yokuthi khona okumgqoka ngaleso sikhundla uza kwenelisa na uKindness Paradza. Yikho kumele sizibuze khona.
Umnumzana Mqondobazi Magunya uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981 kuze kufike kathesi, yindoda ekade isebenza ezikhundleni ezithiyeneyo ezikahulumende. Ngakho ke ngibona ngathiwa umuntu owaziyo umsebenzi wakhe, sekwasebenze e-United Nations. So indaba ze-foreign affairs kayisizondaba aziphumputhayo, yindaba azizwisisayo kakhulu ngoba usesebenze kakhulu ekuhulumende. Singamuthi ngumuntu ongaba i-career diplomat. Kodwa umqoka okumele sibe kwazi ukuthi i-foreign policy yelizwe ngalizwe kaye bekwangumuntu oyedwa. Ngathi uminister we-foreign affairs angaba yi-champion ye-foreign affairs, kodwa uhulumende munye ngamunye nguye o-decide, kumbe nguye ongathi obekayo umthetho welizwe lizwe ukuthi i-foreign affairs yabo kumele ihambe njani. Usifiso Moyo yindoda ebe ilamandla kakhulu kuhulumende, njalo yindoda ekade ikwanisa ukuthi umsebenzi wayo iqhubele uye phambili, ngoba ilizwe leZimbabwe yilizwe esingathi amabutho eZimbabwe ale influence eningi kakhulu. So nxa ungaveli ngathi kuhistory yesibutho, kuba nzima kakhulu ukuthi amahitiza kumbe ingqondo yakho ilalele kakhulu ngohulumende. Kodwa silethemba ukuthi lundoda ongenileyo ngundoda owaziyo umsebenzi wakhe. Udubo nje ukuthi uhulumende weZimbabwe ngathi abebutho yibo abaza decide ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili njani. So mina ngibona ngathi abantu akumelanga bagijime kakhulu bathabele ukuthi sokungena umuntu ochiyeneyo, ngoba uhulumende uyazidecide ukuthi i-foreign policy yakhe kumele ihambe kanjani.
Ngokubona kwakho Mlilo, ukuyini okumele kwenziwe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga?
Kumele ukuthi uhulumende alandele lokho esingathi international standards ze re-engagement. Lokho kuthi ukuthi kulento zama human rights okumqoka khonapho indaba ze property rights, ngoba siyabona ukuthi uhulumende weZimbabwe esikhathini esiningi indaba ze property rights kazilandela kuhle. Kube nalokho ukuthi nxa abantu be demonstrator kumbe nxa abantu betshengisele elizweni bayachaywa, bayabotshwa. Sithakhala kathi kulama MP amaningi ayo opposition asemajele, abanye basemakhodi. So kunenga kulo kwenzakala elizweni okwenza ukuthi umumo kwesizwe kumbe ngathi nxa ezinye izizwe zisikhangela, sizibona njengohulumende ohlukumeza abantu, ohlukumeza ama-citizens. So uhulumende okumqoka kumele alandele lokho esingathi ngama-human rights, njalo abeselandela lokho esingathi i-property rights. Lokho yikho esingathi yi-baseline.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe njalo ugogela inhlanganiso ye-Center for Public Policy.
Yebo yebo yebo, tsakazo muhle zimpapo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki yonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokusetshenziswa kwemithi lendlela zendulo ukwehlisa inhlungu kulo ozithola esehlaselwe yi-coronavirus okwenziwa ngabantu eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakala kwezemfundo phansi komumo we-level 4 COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ivandla lezanu PF selisolwe kakhulu ngabantu abanengi ngokwenza umhlangano walo wedale elimqoka ele Politburo khona kungavunyelwa imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo wazise izolo ukuthi baza kwenzela lomhlangano emahofisini ezanu PF eHarare kusasa ngehola lethumi ekuseni. Ivandla leli lilahlekelwe iziphathamandla ezigoqela abaphathi intambo bakahulumente ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus nenyanga edluleyo. Amabandla aphikisayo athi umhlangano we-ZANU-PF lo uveza sobala ukuthi ibandla leli alihloniphi imigoqo efakiweyo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxe lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale iZANU-PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisi nabo, bengasebenzisi oZoom, bangasebenzisi oSkype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethu
uyathuka uthi kati yena uyalelwa ke ukusebenza kodwa ke abezana uphefu besenza umhlangano ukuthi ukuthi into abayekhulumayo kayisiyo ke abayenzayo yikho ke uZulu ke uzaqinise engasalandeli ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana. Mbiko bani ibandla leZANU PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi ke ibandla leZANU PF yasobandla elilandela ke umthetho, kalisilo bandla elilandela ke intando kaZulu, libandla ke eliphila ke ngoganyavu lisenza ke intando yalo, liphikisana lomthetho yabukhona. Ikanti njalo elikutshoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo, ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe, abantu kabasebenzi, imihlangano ayenziwa, kodwa bona ke eyabo ke imihlangano beyayenza ngesikhathi sabo. Siyakhangela ukuthi ama-by-election bavalile, siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi ke imihlangano ngaphandle nxa esenza ke ku-social media yakubo Zoom ke lakubo Skype, kodwa bona ke bahlangana. Kuyatshengisela ke ukuthi libandla elingintando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo, libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe, ngoba sakubona kusenzakala ke ngoDisemba ke langoJanuwari lapho ke ababesenza khona ke amaphathi, amaphathi ayiwo agcina ke senza ke ukuthi i-COVID-19 le imemetheke kakhulu. Sabona ke begula kakhulu amaminista ke abanye besichiya ke lezi ziphathamandla zikahulumende, kabafundi, kajezi ukuthi ngabantu ke abangafundiyo ngalokhu ke isenzo abasenzayo ke ngoDisemba langoJanuwari besenza amaphathi, baqhubeka ke besenza ke imihlangano ke bangahloniphi ke izinqumo ze-World Health Organization, kanti lezi nqumo ke abazenzela zona. Yikho ke kwenza ke ukuthi uZulu ke angabahloniphi kusasa, angalandeli ke izinqumo ke eziyabe zifakiwe, ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo ke zifakelwa abanye, sibona bezana uPF azibathinti.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoyebandla leMDC Alliance kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Kayamo. Yo selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald lithi ibandla leZANU PF lizimisele ukulwisana lenkohlakalo enziwa ngabantu abathengisa umhlabathi ngaphandle komthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asesebenzisa amabhiza lezinja ekulondolozeni imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibulise msakazi, ngibuye ngibulise laba zalezizwalane zeZimbabwe kanye umhlaba wonke olaleleyo kulesi sikhathi. Igama uBK uMfukamahadane uphuma le enkani, yilana nje eSouth Africa ngenxa yombuso weZANU PF owehlulekayo. Manje sengize ngikhulile, labantwana bami manje sebeze bekhulile, akulanto etshintshayo eZimbabwe. Hayi, siyacela bakithi ukuthi amazwe wonke asemhlabeni bakithi akakhalele kanye lathi bakithi, maybe ngingazwakala ngoba kunini abantu beZimbabwe bekhala kodwa abazwakali, ukukhala kwaba kuzwakali. Basicindezela, masikhala babuye bejike bona bethi bona umbuso uright, akuna kuhlukuluzwa ngale ekhaya, akuna kuhlukuluzwa, abantu behlukuluzwa kangaka. Hawu Nkosi yami, abazweli kwalani, kanti bona abantu abanjani bakithi? Ngosathane mhlobo bani Nkosi yami, sorry for ukubabiza ngale ndlela, kodwa ngendlela abenza ngakhona uyabona ukuthi laba ngabathakathi abathathi bokugcina, engakwazi ukuthi ngababiza ngithini, ngoba abanazwelo bona izilongo beright lemdeni yabo
yonke into iright kubo uright bancindezela abanye abantu abaswelayo abantu abahluphekayo mabe khala ngekhala ngokwenzakala ekhaya bathi abantu ubazenzisa isimo siright yini kodwa yona leyo ngemva kweminyaka emingaka abantu bekhala ngombuso wezanpf bona bethi kuright hayi ngihlungayo ngokuzwa labantu abakhuluma ngalendlela ngoba bona bethola isinkwa lesi abasithola mihla ngamalanga kona kuzanpf umbuso wabo lo hayi udodi lo ngiyabonga msakazi uBK Magadana.
Salubonani, salubonani basakazi beStudio 7. Ngingajabula kakhulu nxa iaudio yami lami ingasakazwa lapha. Mina basakazi ngikhethwe Bebe ngikhuluma ngiseGaborone. Bengicelani ukubuza ukuthi iBritain yebo siyayibona ifakele iziphathamandla zikahulumende izijeziso, ama-sanctions. So mina ngicelani ukubuza ukuthi kathi njengoba kusukela iZanu iphatha ilizwe akula sikhathi iZanu yake yangephula ilungelo labantu umbhuqazwe uchayile babulawa njengempukana amaNdebele kuhlinzwa omama abazithweleyo abantu bephoselwa emgodini bephila ayizange yasukuma iBritain kuyini asebekwenzile okuyikhono okwenza kubanyikinye ngale Britain osekumangalisa into yeBritain ngicelani sikhangele ngelinye futhi ilihlo siyayibona iBritain iqala ukusukuma ngemva kwendaba yomhlabathi before indaba yomhlabathi asizange siyibone thina iBritain izokhuluma ngokwephulwa kwelungelo lobantu yebo iZanu uvele ibile phula ilungelo from ilanga lokuqala babulala abantu la manje iUnited Nations ayikunanzeleli esingathi ikukurecognize ukuthi iGugurawindi yayiyigenocide kwenziwa yini khonokho ukuthi yona iBritain iyisuper power yehluleka ukurecognize umbhukazwe njengegenocide yiwo umbuzo wami basakazi ngajabula kakhulu ukuba i-audio yami leyi izwakale nayo.
Salbonani, salbonani, salbonani emsakazweni, lunjani khona ngapha ekhaya. Ngifuna ngiseGoli. Ngicela usizo, ngicela usizo emsakazweni. Igama lami nguSimanga Liphi Ncube waseKhezi. Ngahlangana noBhuti ngo-1984, 85 sanyamalelana. So masinyamalelane ngo-85 nganginomntwana ona 3 months uyise wahamba uyise wayengwasegweru ngangakaze ngiyekimo so sasihlala yakobulawayo ngihlala e-Hillside mina ngihlala e-Luveve 5 ngihlala kunosisi wami wanyamalela wahamba kibo engazange watsho ukuthi sayahamba kibo ngingakwazi ngasala nomntwana ongumfana manzele nomntana wakhe ongumfana omunye wayehambelayo wayengathi uyisidalwa mayehambe nalo mntwana zange saphinda sakhontakthana kuze kube yanamhlanje lowo mntana wakhe ongumfana uyangisokolisa kakhulu engisokolisa usefuna abakibo angikwazi nokuthi ngingabafunaphi ma efuna abakibo angikwazi ukuthi ngizobafunaphi so bengicela usizo lingifunise uJohn Sibanda owayengwasegwelo mina igama lami ngingusimanga Liphi Ncube waseKhezi ngahamba noHebit kana kwayine 3 months uHebit so uma kukhona mhlawumbe abakibo abezwayo or yini usaphila njengoba isikhathi sisiside kangaka sagcinana ngo-1985 or usaphila ma izihlobo zakhe zisizwa ngicela lingisize ngoba ngenzela umntwana ufuna ukuthola abakibo kunzima empilweni yakhe so nani bomsakazi ngicela lingincetshise lingifunise ma limtholile or othunda uyazi abakibo or unendlela angifonele kuyena leyi namba yami ekuWhatsApp or angiwhatsappele kuyena leyi namba.
Inombolo zikaSimanga Liphi Ncube ngeza kwele South Africa njalo zithi +277 33 111 990. Ngiyaphinda njalo +277 33 111 990. lingasiza abamaziyo uyise wendodana yakhe. Lawe mlaleli, uvunyelwe ukusithumela umlayezo wakho nge-WhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uthi ilizwe lakhe liyaphambili ngokuthenga umuthi wokwelapha iCoronavirus kunkampani ye-AstraZeneca, lanxa nje kutholakale ukuthi umuthi lo awuwelaphi ngokupheleleyo umkhakha we-COVID-19 omutsha osutholakele kwele-South Africa. Abamavandla aphikisayo kwele-Somalia bathi abaseyikunanza umnumzana Mohamed Abdullahi Farmajo njengomongameli walelo lizwe kulandela ukuphela kwesikhathi sombuso wakhe esivunyelwa ngumthetho izolo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale lesenethi kuyaqala namuhla. UTrump wetheswa icala lokuphehla udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende ngesikhathi ezama ukwalela embusweni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden ngozibandlela. Kodwa ukufunyanwa kwakhe elecala kukhanya kuzahlupha ngoba abebandla lakhe lama-Republicans bathi kabasoze bakuvumele lokhu. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Inkinga ngale ndaba ye-impeachment ka-Trump ukuthi kufunakala i-2/3 majority, so kusho ukuthi ama-Democrats kumele athole abantu abambalwa. Last ngi-checka ngangizwe kuthiwa kufunakala at least ama-senators angu-17 from ama-Republican ukuthi avotele ama-Democrats. So far bakhona abangathi bayathembisa kuma-Republican kodwa balutshwane. So because of that, kungenzeka ukuthi uTrump bangakhona ukuthi bam-impeache. Okubalulekileyo kodwa ngokubona kwami ukuthi i-process kumele yenziwe, ngoba umuntu uma yenza icala kumele etheswe icala leli. Angiboni ukuthi into e-right ukuthi ama-Democrats baphombe ukumyekela just because besithi abasoze bawina ivote yokum-impeacha. I think kumele basende i-message even lakubo-president abazobuya in future ukuthi babekwazi ukuthi umthetho uyalandelwa. I-America ilizwe le-rule of law.
Alubana ethe wafunyanwa yisenethi engelacala, ubona lokho kumupha umdlandla yini? Sigcine simbona encintisa emele ama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ye, mase siyeqinisweni kuzomnika umdlandla, ngoba anyone oyabe etheswe icala ma etholakala ukuthi akagwetshwanga kumnikeza amandla ukuthi ma esesiyakhuluma labantu bakhe abatshele ukuthi hayi bekunge ngenye witch hunting, ngenye walks. And siyazi uvele unabalandeli abaningi uTrump, ngoba wavotelwa wabhitha irecord yamavota awathola ngo-2016. So i-impeachment le ma ingaqhubekelanga ngaphambili, engagwetshwanga, kuzomnika umdlandla wokubuyela atshela abantu bakhe ukuthi hayi, into engalitshela ukuthi vele konke lokhu ngamanga. Abantu laba bazama ukungidistroya ngoba befuna ukudistroya lina elangivotelayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiwe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabanengi ngokwenza umhlangano walo wePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ukutoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuzaqala namuhla. kubhubhe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.